Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 25 kumbimbitho 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Endaweni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu PF liqhube ukhetho lwalo lwama primary elections olokudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke namuhla, kodwa abanye abasekeli baleli bandla betulekile ukuvota ngoba amabizo abo ebengekho kungwalo zebandla. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphume kufilimu ye-Al Jazeera siziqhenya ngemisebenzi yenkohlakalo ekuthengisweni kwegolide. Umnumzana Hubert Angel uthi akalacala alidalayo. Abesifazana beBethel eGwanda South bathi sebesenelisa ukuphilisa izimuli zabo ngesivande abasisungule ngo-2019. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuyisiphithiphithi namuhla abasekeli bezanu PF bevota kukhetho lwabo lwama primary elections bedinga abazabamela kukhetho lwezwe lonke olukhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Kodwa bekule ngxabangxoza kobulawayo lapho abanye abasekeli baleli bandla abehluleke khona ukuvota ngoba bethole amabizo abo engekho kuluhlu lwamalunga ezanu PF. Kubika uEzra Chisaspanda.
Bobulawayo abasekeli bezanu PF baphume ngobuningi besiyavota, kodwa abanye baphenduke bethukuthele ngemva kokuhluleka ukwenza lokhu ngoba betshelwe ukuthi amabizo abo ebengekho kungwalo ezitshengisa ukuthi bangamalunga aleli bandla. Esitishini esisodwa kuphela lapho bekuvotelwa khona ku-Ward 26 emganwini, abantu abalikhulu behlulekile ukuvota ngalesi sizathu. Abasekeli bezanu PF laba bathi amabizo abo akhitshiwe ngabomu ngoba inkokheli zaleli bandla zilabantu ezifuna banqobe kukhetho lolu. Omunye wabo unkosazana Selina Chiromo.
Amasenethi sabhala averifywa, but thina amasenethi wonke awakho baba. Thina njengathi sibone ngiba mangena sitholisele 1 out of 9.
Omunye njalo umsekeli wezanu PF ugogo uMandebele uthi uzwa ubuhlungu obukhulu ngokuvinjwa kuvota libandla lakhe, ngakho uthi ufuna luphindwe lolu khetho.
Mvuke kuseni sibili ngijabulile lami ukuthi ngizovota, ngizofaka ucala. Nga ngifika mfica ukuthi iseli yethu isenza ngakhona amabizo kawakho kusicaphulile.
Umnumzana Sipho Gandari layo uthi uthole elakhe ibizo lingekho.
Akukhona abantu ababafunayo yibo abalamabizo abakhona bazama ukucila.
Obekhangele ukhetho presiding officer kuwa 26 umnumzana Ntando Dube ukufakazile ukuthi ngempela abanye abavotanga ngoba amagama abo ebengekho kumasel.
Hlupho nje kuphela olukhona ngabantu abangathola amabizo abo. Amanye amasela abhaliweyo angekho kulawa thina Islam. Kanye bakuzwisisa abanye abakuzwisisi. Yikho njengani kuwe wabantu kuba lekuyi-commotion imbijana that we managed to tackle that.
Ilunga ledale lezanu PF Politburo umnumzana Chinga Dube uthi ingxabangxoza le idalwe ngabaqhuba lolu khetho okuthiwa bazimele bodwa abe Forever Associates Zimbabwe Trust, bona ababikwa bephiwele umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Angikwazi ukuthi kwenzeke abaphambanisile bekabaihanganisa bahlangane bona babe okuthiwa yi-pas laba abangezamabizo kuyasala kunjani awulenze singayena.
Endaweni eziningi zemathele North le South kubikwa abantu bavote ngokuthula, kukanti amathele West kukhanya amaphepha ovotisa aphuzile ukubuya njalo ukhetho kulezi ndawo lubikwa lulakho ukuqhubeka kusasa ngoba abantu bebaningi kakhulu. Umnumzana Christopher Mthwanga isikhulume sebandla le ZANU PF.
Kukhanjiswa kwamaphepha okuvotisa emashonaland west awenzakalanga kuhle ngakho ukuvota ngeke kuphele namuhla ngoba amaphepha kakafiki. Siqiniseko kodwa mana ngikhulume noPC Nguye umnikazi.
Emijeni lasemaswini ngokhetho lolukhane lokwenziwa kusasa lungedlula ukhetho lwezanu PF, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwazisa uZulu ukuthi ukhetho lwezwelonke lokudinga amakhansila amalunga ephalamende kanye lomongameli welizwe lonyaka luzaqhutshwa ngaluphi usuku. Yimele Studio 7, igama lami ezathisa sibanda.
Kusenjalo uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lwezwelonke obeluqhutshwa lugatsha lweZimbabwe Electoral Commission olwe-mobile voter registration oluqale mhla ka-12 luqhitshwa kusasa. Phansi kwalolu hlelo iZEC ibiphuma ijumo isiyabhalisa abantu ezabelweni. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa emazweni aseEurope laweAmericas, umnumzana Hubert Angel, yena ophume kufilimu yomsakazo weAl Jazeera eziqhenya ngemisakazo yenkohlakalo wethu leombiko namuhla esithi akulalutho olubi alwenzayo. Umsakazo weAl Jazeera ngolwesine wethule ifilimu eveza imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ekuthengisweni kwegolide kwele Dubai. Kule filimu uAngel utshela intatheli izindaba zeAl Jazeera ukuthi uyenelisa ukusebenzisa isikhundla sakhe ukuzithwalela imali engcolileyo engatholakalanga ngendlela ezinhle efika ku $1.2 billion angenelayo eZimbabwe zibe seziyisebenzisa ukuthenga igolide okuyimisebenzi yenkohlakalo athi uMnangagwa uyayazi. Kule filimu ukhuluma njalo lo nkosazana Henrietta Rushwaya oke wabotshelwa ukuzama ukuphuma legolide elizweni ngudlu. Kodwa kumbikwa wethu lenamuhla uAngel uthe abeAl Jazeera wabamukela ecabanga ukuthi ngabatshali bezimali abaqotho engazi ukuthi yizigilamkhuba. Ulandule njalo ukuthi uRushwaya nguye okhulumayo kule filimu. Kwamanye amafilimu azayo uAngel ubikwa ephuma ekhuluma ngodaba lwegolide lomkamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lendodana yakhe. Kodwa uhle wakulandula namuhla lakho wathi labo kayisibo abakufilimu.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula.
Abesifazana beBethel eGwanda South bathi indlala sebeyizwela kubomakhelwane ngoba sebesenelisa ukuziphilisa ngenzuzo abayithola esivandeni abasakhe ngo-2019 bencediswa ngenye inhlanganiso ezimeleyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Unkosikazi Angela Dube ngomunye wezakhamizi zeBethel ezingama-42 ezabamba iqhaza zasungula isivande seProgressive World Culture Garden ngenjongo yokuthuthukisa impilo zazo zincediswa inhlanganiso ye-Hand in Hand. UMadube uthi kusukela ngo-2019 beqalisa ukulima kulingadi ngokuthelezela impilo zabo seziguquke zabangcono kakhulu ngoba sebethengisa izilimo zabo lezithelo.
Sinezihlahla, silenesari, silemibheda yethu esiyilimayo, embhida, lamabhathanathi, lamatamatisi. Khathesi kunje sinemalemoni angu-1350 asemibili. Leyinye ivarayethi amagwava, amapopo, lamagrepes.
Intokozo kaMadube labanye bakhe abalima kulesi sivande ivele sobala ngolwesithathu lapho abaqhube khona umcimbi ukuthakazelela ilanga labomama ele International Women's Day lona elinanzo emhlabeni jikelele mhla ka 8 kulinyanga. Omama laba babuthane bebukisa isivande sabo beziqhenya kakhulu ngemsebenzi yabo. Unkosikazi Gertrude Ndlovu laye ubekhona.
Ngizelo kuningi kakhulu abantwana besikolo ngiyabhatala ithukela ngiyathenga impuphu ngiyathenga angisakwazi lokhani ukubhoda ngemizi ngithi ngicela impuphu ngoba ngisebenza phakathi kwalingadi ngizilimela
ngaphandle kokulima abesifazana laba bathayelana imali baphinde bayibolekise kutsho unkosikazi Maria Mkoni.
Sifusha imali ngenyanga ngenyanga sifusha imali eyi-R50 ngomuntu ngenyanga. Singayifusha sesiyibolekisana. Singayibolekisana imali leyi sesizala emuntwini. Yasithi ibuya labantwana. Uma ungathatha i-R100 yethu ibuya ile-R20 phezulu.
Abesifazana laba bathi ukubambana kunhlelo zokuzithuthukisa kubapha amandla okuzimela lokuvikela amalungelo abo. Nangunkosikazi Siceliwe Moyo isakhamuzi sesengezane.
Omama kudala sasingabonakali singabantu. Omama bebangavunyelwa ukufaka imbono.
Umbuthano wabomama laba ungenwe iziphathamandla zengatha zikahulumende kanye lezinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa kakhulu uzulu weZimbabwe eyeDreams. Iziphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Nicholas Banda uthi balomlando kuphathisa abesifazana ikakhulu kwezempila kahle.
Sikhangele amankazana aleminyaka engu-10 kusiya ku-24. Siyanika amaphilisi e-family planning. Siyanika amaphilisi okuzivikela umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Abekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission bebekhona labo kulombuthano bejabula ndawone labomama besifande seProgressive Horticulture Garden. Umnumzana Daluhle Sifanda ngumqondisi wale commission emdlubulweni emandebeleni.
Sothe commission siyayenza sikhangelisise kakhulu ukuthi kathi yiphi imigoqo evimbela ukuthi abafana namankazana bangabi namathuba alingana.
Umqoqo wenhlelo zamabhizimusi kunhlanganiso yeAndinent unkosikazi uNami Dube uthembise ukuthi bazaqhubeka besebenza labomama beProgressive Horticulture Garden ngokubadingela imikambo emikhulu yokuthengisela izilimo zabo emadolobheni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseBethele Gwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla.
Ibiza lami ngu-Senator Lillian Chimbias. Ade ngikhona ku-opposition ngiku-MDC Alliance khathesi ke since 2021. Hayi ngachiya. Ngijoyine ZANU-PF sibili ngezizathu eziningi. UPresident ED Mnangagwa uthathe ilokhuza ipower and uthathe khathesi kodwa mina mbona ukuthi wakhona oyasebenza efuna ukubambanisa abantu, efuna ukubambanisa iZimbabwe, ufuna ukulalela umuntu wonke. Yikho waforma into ethiwa yipolar. Umuntu wonke ekhuluma ukuthi thina sifuna lokhu, thina sifuna lokhu. I-open door policy yakhe inhle. Ukhuluma lama-vendors, ukhuluma labasebenzayo, ukhuluma lama-business community, ukhuluma lama-miners. And nxa sikhangela i-development oseyenzile, lizabona ukuthi Bay Bridge yelitshiyeyo 3-4 years ago sintshintshile sinhle kakhulu. Sokule parliament entsha enhle kakhulu ekwana abantu bonke 210 ukuthi bahlala be-debate. Angikhulumi ngiyakhuluma izinto eziningi, ngikhuluma ama-roads, ngikhuluma ama-buildings, ngikhuluma ama-clinics, ngikhuluma izikolo, bonke lokho kwenzewa
kwenziwa yi Second Republic ekhokhelwa ngubaba wethu uPresident Edim Nangagwa. Yelina, mina angithi kuthi izinto zonke hayi sezihamba azonke ziright. Kodwa mina mbona umuntu ozamayo ukuthi izinto zihambe kuhle. Liyakwazi ukuthi la iAmerica ilama street kids. La iAmerica ilabo abantu abalendlala. Liyakwazi ukuthi kulama areas alabantu abalala phandle, abanye balala under ema bridges. Kodwa sikhuluma ngefirst world country. Lingakhangela iUK layo, ilabo abantu abanjalo abakhalayo khathesi bayakhala ukuthi silendlala. I-government ayisiboni. So mina nxa ngikhangela, ngikhangela ukuthi uPresident wethu, uPresident Edim Nangagwa, uyazama konke ukuthi izinto zibe right.
Abanye bakhonona ukuthi umnotho welizwe uyawa, akulamagetsi, izisebenzi zikahulumende azilaholo elithexaxa, abantu bayalamba, akulamsebenzi.
Zwana sisi wami, and ngicela nje uzimzwisise nyanti. UPresident wethu uyenza into yonke oyikwanisayo ukuthi iZimbabwe abantu bahlale kuhle. Ngithi khona mina khathesi nxa likhangela nje opposition lingitshela ukuthi mina ngubani ozangena sibili ekhuluma ukuthi mina ngiyakwanisa. Le confusion ekhona ngithi mina akula lizwe elingalama problems elingelankinga. Sifuna ukukhangela iSouth Africa bayakhala lawo akulamagezi. Sifuna ukukhangela oMalawi, sifuna ukukhangela ezindawo. IZimbabwe ingcono yiproblem ekufanele ukuthi thina as a country sibambane ukuthi ibedle ukuthi kwakhona into le iphele eEurope eAmerica. Nanti abantu abanengi basebenzisa igas ielectricity siphomba ukulayitha nje amaglobe amalights lanlan. Nanti umntanami omunye oseUK ade ngitshela ukuthi because eUK for example to warm themselves they've got these heaters in their homes, they cannot even afford that. But if you look at most homes, they use gas, okay? They use solar, okay? So, akula nto esingayikhuluma ukuthi no, halabalu, no, this and that. And we have to support our government. But how can we, if we keep on advocating for the sanctions? So, to me, I have no regrets. I join ZANU-PF willingly. It's my democratic right.
Leyo bekuyingxoxo Senator Lillian Tymvios, ilunga lebandla leZANU-PF. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Gifa Wajapi Bango Dube. Sihlaziya udaba lokuguquka komkhathi.
Udaba lwe global warming babu Gande ludaba oluliqiniso njalo ludaba olwenza ukuthi izinto eziningi zitshintshe ikakhulukazi isimo somkhathi. Ingakho sibona ukuthi izulu kathesi selisina ngendlela ehlukileyo kulaleyana ekudala ngisho lokuqanda akusafanani lendlela okwakuqanda ngakhona kudala. Baqinisile abasho njalo ngoba kakhulu okudidemayinayo okwenza ukuthi sibone ukuthi ngempela kuliqiniso ikhona indawo kuthiwa yi-Greenland. I-Greenland lapho okule glacier khona okwenelisa khona ukuthi ama-scientist bahambe bayestadisha bayekhangela bayebona ukuthi ukuncibilika kwama-ice lawana kuncibilika okungakanani njalo ancibilika ngezinga elingakanani ngokuphangisa okungakanani ngemva kwesikhathi esingakanani. Okutshengisela sobala ukuthi kathesi ama-ice lana asincibilika masinyane ngesikhathi esifitshane nje uthola ukuthi indlela asincibilika ngakhona asincibilika kakhulu okuyinto eyenza lakhona ukuthi ama-sea levels akhuphuka ephezulu. Sigcina sesibona sokuba lezinye sibona sesiba lezikhukhula zamanzi izulu lisina okudluleleyo nxa lisina okwesi sikhathi nxa ukuthi ilanga lichisa lichise kakhulu lezi nto zakhona zingasenzeki ngendlela eyayisenzeka ngayo kudala ngendlela okwakumanijeka ngakhona. Imbandela yakho khona lokhu kathesi izinto ziningi ezigaywayo, njalo labantu sebebaningi emhlabeni, abantu abathenga lezi mota esizidrayivayo, izimota ezikhipha ama-emissions amaningi ayenza ukuthi i-global warming ibe khona. Okuyinto abanye abantu abaningi esingakunanzeleliyo sithi kwesi sikhathi nxa kukhulunywa sikuthatha ukuthi hhayi izinto zesikhiwa kodwa noma into zengaphi. Kodwa-ke ngase siyakhangela ama-floods nxa isenzakala noma ukungani kwezulu nxa kusizakala, akwenzakali emazweni amakhiwa kuphela kodwa kwenzakala umhlaba wonke jikelele. Okutshengisela sobala ukuthi kufanele ukuthi ngabe udaba lwe-global warming ngabe lungenelelwa nguwe wonke umuntu. Sibone ukuthi omunye lomunye umuntu ukhona indima ayidlalayo to ensure ukuthi siyakuvikela lokhu ukuthi kungaqhubekeli phambili indaba ye-global warming.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okumele kwenziwe ikakhulu kulabo abavela emazweni afana leZimbabwe abangani belokhu bengela bengakholwa ukuthi kuyenzakala?
Kudingakala uhulumende ukuthi aqhuquzele kakhulu, ikakhulukazi uhulumende lo okhangelane leze-environment ukuthi bazame ukuthi basondele ebantwini, babhode ilizwe lonke jikelele, bakhumbuze abantu ukuqakatheka kokuthi abantu baziphathe njani emhlabeni, ukuba conservative ezintweni esiphila lazo noma ezinto esiphila kizo. Ikakhulukazi kwezinye indawo into ezifana lokuthi into zokuavoida ama-high emissions ayiyo akhoza kakhulu ukuthi kube ukufudumala komkhathi okubizwa kuthiwa i-global warming. Ukufudumala komkhathi lokale kokugcina kusenza ukuthi izinto zingasakhontroleki kuhle. Kudingakala ukuthi bakufake kuzwakale kuhle, ngisho lasezikolo abantwana babafundise abantwana, kube yi-subject eqakathekileyo ngoba ingumgogodla wempilo zethu, ingumgogodla wempilo zethu, njalo ingumhlahlandlela wekusasa lethu, ukuthi kusasa lethu lingadifayine kanjani. Ngoba kungenzeka ukuthi sigcine sesiphile enkangaleni, kungenzeka ukuthi sigcine siphila impilo esingasoze senelisi ukufuya, esingasoze senelisi ukulima ngenxa yesimo somkhathi. So kuqakathekile kakhulu lokuthi senelise ukuthi sibe kwazi ukuthi singakumanage njani ukuzama ukuvikela ukuthi singazitholisi kukhalamithi efana lena leyo ukuthi sigcine sisiba lokulahlekelwa kwezinto eziningi kakhulu, ikakhulukazi imfuyo, kube sesithi kakhulu ngezokulima ukuthi lathi thina abantu ekugcineni kuyaze kuyikuphela kwethu. Ngoba nxa singatholi ukudla kutshengisela sobala khona ukuthi lathi sebe singaselayo ukuthi sizoba le nqubekela phambili enjani empilweni. Yingakho kufanele ukuthi abakufake kube yinto eqakathekileyo ukuthi kufundiswe, kwenelise ukuthi kungene ezindlebeni zabantu, kungene ezinhliziyweni zabo, babone ukuqakatheka kokuthi abantu singazivikela njani endabeni ye-global warming.
Lo-ke bekungumnumzana Tifa Wajabi Bango Dube ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye, lilale.
Siyabonga Chris. Kwezemidlalo, kumidlalo yeCasablanca Premier Soccer League edlalwe namuhla, iHighlanders inqobe iBlack Rhinos nge-1-0. FC Platinum layo inqobe iCranbourne Bullets 1-0. Kwazothi iChicken Inn yanqoba iSimba Bora nge-1-0 layo. Herentals 1, Greenfield 1. Caps United kepekepe Bora 0, Ngezi Platinum 0. Kuhlelo abaculi bethu namhla si lomculi we-hip hop odabuka eManama eGwanda uFatso Mafatso, ogama lakhe lokuzalwa nguSipho Ndebele. UFatso ucula ikwele South Africa, njalo lapha uphethe idlalate lakhe elitsha.
Fatso Mafatso wana musuthu MFT TTX Ikama ngufato Isponga umafato Usala sentumbani That's the people he said 26 day I'm never track I buy trolley Jala mina pepo funa Money talk to you Nunga mpeti sumbani Angnalo lingi ton Kosu chandel Disendu kon
okokuqala ngizothanda ukubingelela abalaleli nabalandeli endimini omculo ngaqala 2016 ngisiza amanye amaqembu then ngo-2018 indlela zami zama zathi sithi 2020 ngaqala ke ukuzimela mina hayi e-studio ngayikhafula amagama athinta umhlaba then ngaqhubeka ngishaya ama-single track ngayokhupha i-album yami yokuqala last year owamanje usebenzisela ku-album yesibili
utshele malungu bapaka amabhashi balungu ubatshele ngiyes nenkomo nenkulungu negidiza amadol bebekekatyungetsa wangetsa so every time I miss you I feel crazy.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
mangabe ufuna ukudownloada noma ufuna ukuthenga online ukhona wonke ama online store deni endlini zokuxhumana ku Facebook Mfatso Mafatso Music Entertainment Instagram Mfatso Mafatso Twitter Mfatso Mafatso TikTok Mfatso Mafatso naku YouTube Mfatso Mafatso yonke indawo nje ungithola ngoMfatso Mafatso then inombolo ungithola ngalezi inombolo ezithi 0733 760 677 usifaka ikhodi yala eSouth Africa mangekho eSouth Africa ngoba mina ngilana eSouth Africa
abalandeli ubatshila waphamazi
ngithi ngiyabathembisa okuhle kuphela zoqhubeka uyenza umsebenzi omuhle uzobajabulisa
Suga madoda Mfatso Mafatso insizwa yasemanama eKwanda ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa olivale lisayo yimi oyeno untungamilinkomo kololokwana kwamatukanduna gomba lume lakavuna mai nembeleko Lila.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.